tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously, uzazama ukulimuka phambili uPresident Chamisa ukuthi ananzele ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kunabantu bambindile ukuthi bazithathe bazithise to their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganqele.
So itisakwanisa ukuthi sithole ubushani wokuthi izikhathi zingasi sakho ngoNovemba kuyisa then ukuthi amanzi ayazikhombile izibhulani lezisaphuma amanzi but ezinye izibhulani seziyomile kakokwathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa ubeselupane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba seLupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Bukula! Izenzo! Salibonani mthwakazi omuhle! Linjani lonke! Hayi, ukuqakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke bavela endaweni esine. Uvela eMpumfu. Abanye bavela eSisulu. Umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla le kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ngiyalibonga.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eluphane ngempela sonto. Lokhu sikudabalwe bandla le-MDC, leli mandla lithi lilethemba lokuthi lizanqoba eluphane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo sizakhamuzi zaseLupane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesonto ekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono lendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakele amaviki adlulileyo kusithi i-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. like uhambe kakuhle
kahle kahle kuyini aphumela kho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission
obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi uTown Clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And magu la mayama issues are involved, a normal city council should address them. So tonight, MDC, si kanyelele pambili utini, indaba le is a resolver, bulandilila a procedure as con. So obviously, as MDC, we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo le council?
Ngiba ngitshilo ngaphambilini, thina kudala sasolva last week indaba leyi, sekule 2 weeks actually. But okunye upresident ade warithi ngakho ikhonoko uthini beyond i-council, what are the other residents abakobulawayo saying? Ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthini, how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, on part of now. So that was the most important issue. When the Utubelez Fundesins for the part going forward.
Loke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ube khuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. Uchamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywayo ngumongameli kunabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhuluma eralini lopane zolo, obengakhulumi kuyinto eserious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubabo umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kweze politics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzele ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kunabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe baziphiste to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhla angayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona babe bezithulele ngento zabantu kungela besifazana ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabhat uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa laxolise kwenzeni. It's like it's a political agenda. So owamanje ngizozama ukuconsulta layo upresident but mna lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like
uthena uyadelela abantu besifazane. Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso yemthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani hours party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isikathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunanzelela sekunasekungani nje siye singasilokululaza owabomama. Kuyabe kunganakusiphathi ngoba siyabe sikhangelela ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabe ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu.
Bese ngazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngomama. Siyabe siyifisa kakhulu ukuthi khona omama besonitshwe, siyifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama igama somuntu nje phuthi wakho uzaphiwa for ukuchazwa uba asona singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywa nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sana kwethu khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngingathi nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo. It's more of one kid babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinanzelele amalungelo kamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izinapartner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo ke ngonkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo ezomvikela unkosikazi oPam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni yeWhite City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla leZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 ngo Isaac Gigi Mpofu okhulumayo, indoda yakomatabe ePlumtree. Siyabonga kakhulu thina nje okusenhlizweni yethu, sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture abantu balime, avule i-tourism ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Ke belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa alungise lezo zinto, ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu ama-mine abuye athatha abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio FM iya ngingathi inomsindo nje ke, bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoenzi. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba beza vota kathesi mhla ka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye okumangalisayo. Imali kayikho, imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura okunye okumangalisayo kazithengeki. Ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe izibani ngoba sifuna ukumjabulisa kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha mna bengingakhetha ukuthi alubana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo elingahlukuluzi muntu elingakhethi muntu elingakhethi hlangothi elibamba abantu ngendlela efana nayo siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu yona liyana indima ayichiyela abakhokheli bezapho abakhona kathe simbona yiyo elokhu ibanjiwe sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe ngiyabonga
linjani zihlobo siyabonga ithuba elisipha lona basakaza abahle sibona ubunzima esibhekane lapho okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni asikwazi lokuthi izinto inyanga siyaphela siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangani themba kuza kangcono kodwa ngesituation esikiyo kwaziwa yinkosi
salibonani balaleli labasakazi mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle umnotho welizwe lethu ukuqhubeka ukugudeka kuhlukumeza thina abatsha ukuswelakala kwemisebenzi kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alo mhlabathi oyidezithi akuswelakali manzi akuswelakali magetsi lapha eZimbabwe akulasizathu sokuthi kuswelakale amanzi namagetsi ngoba ilizwe linothile mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubu ngiyabonga
lawo ke abengamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump wele Melika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapha embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yiko lapha embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili ukukhulumela eceleni ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sakhe ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lamademocrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa angakhuluma into ayiphinde uyabe sitsho khonoko kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela. Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Khale suze ngathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khonokwa kukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba akananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote. Ukuthi bangasukuma sibili ngoba uningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwake khonokho kwayikho khona. Kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezamukeka ku-election. Kodwa-ke wafika. Ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hhatshi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnengi.
Hhayi, lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnengi. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa, usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uxawa. Ngakho nokukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba ngendaba yendlala, indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni. Siyazike lasedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lo mnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu mnumzana Gandhi lapha abadala sikhala sibe le nyanga eyikhwana eyikhwana about 4 months bengawutholi umuntu lowo wabadala we-social welfare kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes enipuku ezitoro sesedula ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthenge i-50 kg inqawule muli sekunzima sibi ayindlala ikhona ibathwalise nzima abantu especially umsulu wangithi lapha edethe ukusiye ufika kuwo hambe ngale ejambeki lesikhathi ukuzakakuthola imali yangkhona ayibonakali ukuthi babe bekwanisa ukuthi bezidengele emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izwi larinanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungelalutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya iyana kade kuphelele ekuwoseni lokukeka nje ungumumbu lowana but hhayi kade kungelalutho sibili kenye.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha?
Izifuyo endaweni zethu lapha ochejo magoli dingani ziyangena phakathi lapha egame lapha yikho lapha ezidla khona ezinye ziyakuya izifuyo zisidla laphana edethi utshani bukhona sokuthiyene le ndawo lapho bayevela khona e-reserve laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so at least siyakwanisa ukuthi sitshole ubutshani wokuthi izikhathi zingafisa kobonovemba zvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinzvinz sisaphuma manje but ezinye izibranches zibomile kahle kwathi
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya nohulumende ngasikhuluma labo ku-GNB kukhanya basalungisisa ku basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye ukubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime ngitshela ukuthi hhayi lungisa i-list yakubuyela e-GNB GNB bayesithi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofisa kodisemba novemba hhayi vele asiboni ukuthi singazafika kuze because even okwakatesi hhayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakusheli Very Akulum opening in my Langwinda, Zenjala, So, in the corner, we are wounds in Akakud, or good the next quarter of Lama drop out in Kuruma Zenda, Enjala, because Umtuana would take up the distance, depending on the ABS, the Saraing Azanga. We are prefer which is happening at Baham Bisco.
Corner is called Oge Gunjan, Sasizu, Ezininda, was Fana Labo being a city bona, Amaticha Gawase, Kunjan, Konangapus Cabin.
Esigabeni amateacher akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amateacher angikhona akhona wona lawana amateacher lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hhayi angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamateacher ngibatshela ukuthi youfind ukuthi isikolo siyabe silo teacher oyi-one open imate ye-10 teacher form 1 up to form 4 so uzazibuza ukuthi teacher yenalo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form 4s ama-form 1s lawo they need i-good foundation So we have one of which amateacher higher shorter public service commission in Laria City. We are required a certain number of teachers to deploy. So amateacher, of course, Lavana got to record now at the Aranang. We have moved to our Utivafin. We are playing at the Rita Gulama. Ravu is a bad thing. We are not going to be delayed. We are not going to be about our way. There is the passion of the Amin with Tang, Luxera Karakumar.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxa la kuhlelo lwethu olutsha lapho sizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni weplum tree esigabeni seMatabeleland South
She's fine, she's pretty, yeah. It's cherry, I'm a pala cherry, I'm a cherry, I'm a pala cherry, I'm a cherry, I'm a pala cherry, I'm a cherry, I'm a pala cherry, oh, I'm a moose, oh, I'm a moose, oh, I'm a moose, oh, I'm a moose,
she's the one I'm with. All these other girls do not exist. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous, jealous.
Mrs. K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka laphana yakho lami mfake yami laphana sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.